ukuthengisela mina ngibona ngani zabona akusoze kusincede lutho, akutshintshi lutho, akusoze kwenze into yona umkhono wami uhluvuke kusasa usuqondile usuride. Instead iyasibuyisela emuva kakhulu. Into amele abantu bayinanzelele ukuthi ukuthi umkhono wami uvuke kumele kube nezinto ezisapota ukuthi umkhono wami nalowo usebenze. And izinto ezisapota zalezi kakhulu kakhulu yikuthula, angithi yiyo environment ekufunakala kakhulu kuhle ukuthi sibe uthi anyone ongabe efuna ukufaka imali yakhe kangeke wafaka imali yakhe endaweni lapho okungani vele kulongumoya odlame, kulongumoya wokuvukela. Umuntu wonke uyesaba ukufaka imali yakhe endaweni enjalo. So nxa sikhala sithi kona yena umkhono usile ubaba omnyanga lowo upresident kakalungisa umkhonono, uzawulungisa njani umkhono mona lowo thina siloko sisifaka izinto ezibangela ukuthi kona umkhonomo ungalungiseki, ngoba ezilokekulo dlame lolo umkhonomo ngeke walungiseki, ngoba akula muntu ozafuna uzosebenza kwelakithi nxa ebona izinto zinje. Kumele sisebenze ndawonye. Ngoba lokho kwenzakalayo kathi esiyimfowethu kufana nomuntu ozama ukuthatha unyathelo ukuthi ukuhamba, mina bese ngibambe unyawo lakhe ngikubambe ngamandla sikubikela ngeke wosikele ukuphunyuka ngonapho, uzahamba njani lo muntu? Uyabe lokho emile ndawonye. Yikho konoko okufanayo okwenziwa ibandla le-MDC kathesi, libambe unyawo lukahulumende, uhulumende zama ukuhambe lona labambe unyawo ngamandla sibile ngodlakela sibile abantwana, umhulumende wehluleke ukuthi yona aphunyule ahambe alungise umkhonomo.
Ye, kodwa babuthuma labo abafuna ukutshengisela bathi isisekelo sombuso welizwe siyabavumela ukubana nqabe khonona bangene ezitaladeni batshengisele ngokuthula. Wena uthini ngakho?
Isisekelo sombuso siyavuma sibili and asikwali khonokwanda. Kodwa ke isisekelo sombuso nxa sivuma siyakhumula khona lilungelo lomuntu ukuthi atshengisele. Kodwa phela kulelilungelo lomuntu omunye lwana esesikhohlwa ngayo ukuthi yena umi njani, ngoba yena ilungelo lakhe lelana selilinyazele lilungela elikalo ofuna ukutshengisela. Sesikubonile emuva nga kusenzakala ngoJanuwari kwenzakele, ngo-August kwenzakele, sabona sicina silahlekelwa zimpilo zabafowethu zabodadewethu, sabona silahlekelwa ileven izimota, salahlekelwa izitolo lapha emalokishini, izitolo ezingasasebenzi ngenxa yaireven elungele lomunye umuntu eseliqine selilimaza ilungelo lomunye umuntu yantabo. So isisekelo siyavuma ukuthi kona abantu batshengisele, kodwa lelilungelo lomunye umuntu kana, ngoba hatabendim into engamelangasingaziphambanisi kuthi kona singacawula umuntu wonke usesapota i-MDC. Bakhona abanye abangakasapota i-MDC abakuzama i-TF, abanye futhi abangekho bot i-MDC ngokuzama i-TF, abalelungelo labo la iyafuna ukuthi kona avusasa akade ichova ahambe ayebambabambe into azenzayo, ngoba abantu bayazisebenza phela. So wena nxa usumvalela usuthisha amathaya uzifaka amaleni emgwaqweni ongahambi, hanti abantu wena usulimaza ilungelo likalowo muntu lo yena obengafuni ukwenza wena okufunayo. Ngakho kwenza ungaphambanisanga ilungelo lomunye umuntu abesiyazwisisa, but iproblemu yalapha laba ilungelo labo bafuna libe yilo lodwa elaziwayo abanye engaziwa, akusebenzi njalo.